Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhla ka 25 kuNcwabakazi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula.
Kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bani, ngoba umbuzo wokuqala ukuthi bawuphambanisa njani.
Uhlelo lwethu lwezabatsha sixoxa lobazayo osakhulayo.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ama ingungu. Ngazibaze ingungu lezi, ngiba lethuba lokugada lazo ngihambe lazo kobulawayo.
Uhulumende uthi useqondise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe lingcelelane khona lamazwe eZambia, South Africa leMozambique. Sonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi useqinise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe elingcelelane lamazwe eZambia, South Africa leMozambique ukuhlolisisa abaloqhuqho labaqubuke isikhumba okuyizibonakaliso ezimqoka ze-mpox. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luphathisana lenhlanganiso yamazwe omhlaba ye-World Health Organization lezinye eziphatheka kulolu daba ukuthi uhlele kuhle imizamo yokwenqabela lomkhuhlane. I-mpox yona isihlasele amazwe e-Afrika edlula ichumi lanhlanu, ibikwa ayikahlaseli kweleZimbabwe. Njalo kwamanje uhulumende othuza qeqesha abezempilakahle alungise imitshina yakhe yokuhlola lomkhuhlane, njalo abantu bazahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ilizwe lingayithola. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty Zimbabwe International ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula. Amanye amazwe kanye lamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebesole okwenzakala eZimbabwe lapho abantu labo okubikwa babotshwa ngoba kusesatshelwa ukuthi babeqoqa ukutshengisela ilizwe liqhuba umhlangano we-SADC ogqotshwe ngempelaviki edluleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcizelela ukuthi abantu baziphathe kuhle ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano lo. Amazwi agcizelelwa ngumphathintambo obona ngokwenzakala elizweni uMnumzana Khazembe Khazembe losikomitshi wamapholisa uMnumzana Godwin Mathanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Mbusi Hofuzwayo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhethu likaZulu.
Kulusizi ukuthi i-SADC ibuyile ihambile, ngilethemba layo uma izinuka amakhwapha ilobuntu ngemva kwalokho okwenziwe isikhulumeli sezana uChris Mthwangwa ukuthi abantu babotshwa ngoba bengelamacala kodwa bebotshelwa ukuthi umhlangano we-SADC. I-SADC njengenhlanganiso ehlonitshwa e-Southern Africa bekufuze yona yodwa before any organization, before o-Amnesty International landline ngemva kokukhitshwa kwe-statement kule nto okufuze sizwise ngeZimbabwe. Isikhulumeli sezanu, izanu PF lebandla elibusa iZimbabwe, ukuthi abantu bebotshwe, kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu, ngoba umbuzo wokuqala ukuthi bawuphambanisa njani. Kodwa ukuthi namhlanje sokukhuluma ezinye inhlangothi singekezwa i-SADC kuyadanisa.
Siyabona njalo ukuthi amazwe amaningi omhlaba lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lazo sezeke zethula umbiko zikhonona ngalokho. Ubona ingani uhulumende uzalalela yini kumbe vela kuphathisi lokho?
Ngikhangelela ukuthi yebo kungadileka ukuthi bakhululwe, kodwa bazakhululwa ngoba uma ulandela istatement sikaChris ukuchilo ukuthi abantu laba kababuthwe bengelacala lamanje ukuthi ubopha abantu ungababambanga besenza icala ubavalele okwezinyanga ezimbili ngokuthi ucabangela ukuthi abantu laba bangenza ukuthi mbona ngazathi akuqondanga uyephula ilungelo labo. Njalo eZimbabwe sililize ukuthi ayiconstitutional democracy. In practice laloba kuyi-dictatorship, but constitutionally kufuze abantu ma bengasuthiseki ngendlela abaphethwe ngayo bebonise uhulumende abalalele. Ubaba lo ophethe amandla siyamkhumbula ngemva kokuvela konke ku-exile, wathembisa abantu. Singathi akuthembisa abantu ngalokho osokusenzakala, wathembisa abantu amanga ngoba wathi uzahlonipha ilungelo loluntu, abantu bazaba la malungelo ukuthi bebonise lapho bengasuthiseki. So ukuthi namhlanje nje abantu bangahlala phansi bethi sicabanga ukuthi ufuzwayo namhlanje uyayenza so, sokungcono senze so itsika mtanda politics. Mbona ngazathi ku-constitutional democracy besingakukhangelelanga, especially ku-civilized society. So yona leyi izano yanamhlanje ayesithi yena izaba lo mehluko kwekamgabe, hayi mbona ngazathi leyi isiwesi kule kamgabe ekuyikuthi besingakukhangelelanga ukuthi abantu bengabavalela ejele bengenamacala lesikhulumeli sabo siye kwenza amaphutha.
Lo ngumnumzana Mbusofu Zwayo, okumhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhithi likaZulu, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesilichiye ezandleni sikaThabo Kanxube okwesikhatshana esethulela ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguThabo Kanxube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube oyenyama yendlovu owenza umsebenzi wokubaza.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ingungu ngesilungu kuthiwa ngama-drum. Ama-drums ngesilungu, ngesintu izingungu, yizo engizibazayo. Ngazibaze ingungu lezi ngiba lethuba lokugada lazo ngihambe lazo koBulawayo. Ngingafika koBulawayo laphana sengisazithengisa. Nxa sengizithengisa koBulawayo imali yami isuka ibe phansi ngendlela engiyabe ngikhangelele ngayo, ngisuka ingasayenelisi ukuthi ngithole imali eyabe iqondile ngokuchaja kwami nangendlela engiyabe ngiyenze ngayo. Amakhastoma yiwo angani ayangishotela.
Yikuyini okwenza ukuthi likhethe umsebenzi lo okubaza, njalo lakufundela ngaphi lokho?
Ukubaza ngakukhetha ngisesesikolo. Okwayenza ngaqhubeka ngakho ukubaza, ngathi sengiphutshile isikolo grade 7 sengiswele imali yokuthi ngiye phambili ngabuye ekhaya lapha. Sengisekhaya lapha impilo yayala, udubo lwatshinga ngamandla lusiya phambili. Ubaba lomama vele bese bengasekho ngaseneso sikhathi sababhubha. Ngaqalisa ukubaza izimpini, ukubaza izimpehlo. Ngemva kwakunapho ngasembaza ke manjena kakhulu izingungu, sengizibaza ngobuningi. Yikho kwangenza ngathanda ukubaza, ngakhetha konokho ngoba kokungela ngenye indlela into eyayingangiphilisa ngaseneso sikhathi.
Ukubaza kungani kuyangenelana ke lapha le ndaba zamasiko, ukulondoloza amasiko esintu kanye lomculo. Yikuyini elingakutshela abatsha libakhuthaza nje ngiyokulondoloza umculo wesintu kanye lamasiko?
Ukubaza ingungu kusesikweni, kusemdabukweni. Ngakho ke manje ngakwenye ngakutsho ngalabo abakhulayo bonke, ngithe abakhangele kakhulu imisebenzi yezandla, ngoba imisebenzi le yokubaza njengokubaza ingungu konokho engikwenzayo. Izinguma ziphuma kunapho, abathanda ukuhlabela baphuma kunapho, abamasiko baphuma kunapho, yonke imsebenzi yezemvelo iphuma konapho engungwini naleyo ngokukhala kwayo kuyiqoqoda phezulu yabe isitsho ingoma. So ngithi bonke abakhulayo bonke ababe bekhuthalela imisebenzi yezandla abakhangele emsebenzini yabo yezandla kuvela impilo yabo eyaphambili ngemisebenzi yabo.
Abangafuna ukuthi balixhume bathenge labo ingungu lezi bengalixhuma njani, njalo yiluphi usizo elingaludinga kubalaleli?
Abadinga mina bangangixhuma kuyena le inamba 077 60 23 250. Ngiphinde njalo 077 60 23 250. Lesifiso sakhe sokungcedisa ngangcedisa ngemtshina okugibha lezi ingungu lezi, ngoba imisebenzi onguyenzayo ngisebenza ngezandla nangezinsimbi ngisenze kokugibha ngesandla. So ngiyakubona ukuthi nxa ngingagibha ngemtshina, hayi ngingagibha kusiba ngamandla kube kuningi kakhulu, ngisize umhlaba wonke, ngoba kuyabe sokusiba sokuphuma sokusiba kuningi kakhulu.
Amazwi enu elingawashiyela-ke abalaleli beStudio 7 namhlanje ngawokuthini?
Asikhuthaleni emsebenzini yezandla. Izandla lamehlo esakuphiwayo lokhu ngumbaba osezulwini wasiphela ukubana khona sikwanise ukusebenza sizincedise empilweni yethu. Konke sikubonayo okwemvelo kuncedisa thina empilweni yethu. Ngithi kulaba abatsha, abantwana bonke abakhulayo emsebenzini lo ngiwenzayo, bewukhangeli befunde, abadinga ukufunda bendinge kuyena le inamba bengayekeli. Ngabafundisa sisiya phambili ukuze sigcinane empilweni sibe kwazi lapho esiya khona.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube owenza umsebenzi wokubaza. Asihlangane njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Nguthabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Israel seliqinisa inhlelo zokuhlasela iningizimu yeLebanon okubonwa ngabaningi njengokulwisana leHezbollah. Iqembu leHezbollah lona lithi selidubule ngama-rockets angamakhulu lamakhulu liphindisela ukuhlaselwa lokho labulala lomholi webutho le-Israel eBeirut ngenyanga edluleyo, kubika abezindaba be-Associated Press. Isiphathamandla seSudan u-Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho njalo osebusa kulelo lizwe izolo uthe uhulumende wakhe kasoze aphatheke kwinkulumo zokulondoloza ukuthula lalabo abalwisana labo abe-Switzerland abe-Rapid Support Forces, esithi abazakwenza ikulwa okwamalanga alikhulu kulokuthi bayikhulumisana eGeneva. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika-Gibbs Dube esethulela isiphathelane lamasiko.
Sigcina masiko we,
sigcina masiko we,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko we,
sigcina masiko we,
sigcina namasiko we,
owenziwe manje.
Lo baba mkhulu.
Salamukela ukuhlelo lomasiko lokuphila kwabantunzi kuzonke. Lilami umthembu uzimba uGibbs Dube ngilapha Washington DC. Yelamhla ke sikhuluma lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulilani Lobhengula owakhethwa ngumndeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele. Baba Khumalo, sawamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye, lamhla sibili sithaya indaba engani yasinda, indaba yokuthi kulabantu abakhahlanyezwayo abesintwini kumbe ngithi abesindebeleni abakhona ngapho kwele South Africa. Kambe abantu sebakhohlwa ukuthi abantu laba badabuka ngaphi, njengoba phela sewazi inkaba yabo ikwaZulu khona ngayo.
Uma abantu bebhala i-history, umlando, abantu babhala, in fact wabhalwa ngabanye abantu awubhalwanga yithi. Abantu be-South Africa iningi labo abazi lutho ngaleyo nto. AmaZulu ayazi kodwa amazulu akuphi ale phansi etelo kuzenzi kwaZulu awakho la eGoli ngokuhlupho kakhulu lulapha eGoli la kwezinye indawo ophitoli
kubanjwa njani nxa kunjalo baba Khumalo
2 August last year sasikhona le kwaZulu 11 May lonyaka besikhona le futhi kwaZulu sisitho sithi thina hayi sikhulumeleni phela ngoba akuzonkaba kuphela ukuthi inkaba zikamzilikazi ilapha eSouth Africa kodwa izimpi umzilikazi azilwa evikela iTransvaal yonale zinenge kakhulu evimba amabhunu la ukuthi ama-4Tracker ayiwathatha umhlaba kamzilikazi
pho kumele kuvezwe njani konoko
Mthemboi ukuthi i-media siyabonga nje ukuthi lina liyazikhava lezi zinto kodwa-ke i-media ikontrolwa isikhathi esiningi ngabantu abangasithi bese bekhetha ukuthi kukhulunywa ngani kungakhulunywa ngani ngoba yona le mpela yokuthi umzilikazi walilela leli lizwe le-South Africa ayiyabandezelwa Mthembo iyabandezelwa bese sikhonjwa ngabanye abantu abaziwayo umdabu wabo ukuthi ukude le basibiza ama-foreigners la elizweni elalolo ngoba bamkhulu ukubulawa kwa-Elvis Nyathi kwaba buhlungu kakhulu ngoba ukhokho wakhe walilwela leli lizwe kodwa ayebulawela ukuthi ngala passport ngibone ngani ukuthatha nje ukufundiswa kwabantu Mthembo but asilayo iplatform yemedia i-SABC kunje nje ukuthi uthole nje uyechaza hayi kuyimvela kancinci kuzima ukuthi ukwenzakale
ye njengoba silinika ithuba kanje ukuthi likhulume ngakho akukhulume sibili utsho ukuthi pho kumele abantu batshelwe njani iqiniso ngakhona
Mthembo iqiniso elihle ukuthi umuntu omnyama nje sesizeyisisile sesenze ezinye izizwe zisibukele phansi ngikhuluma ngokuthi e-Europe iseyise e-Europe kune-European Union abantu bayahamba nje amazwe wonke kungelankinga kodwa thina siyabulalana akwehlisa isithunzi sethu kakhulu njengabantu abamnyama ngike ngayikhuluma linto besesikhukhuni isikhukhuni ile duze kwasepolokwane ngathi yeli nabantu liyalilenzondo ebantwini bakithi kanti kubangwani yikwa ke Mthembu into ekhona mpela ukuthi abantu kumele bakwazi ukuthi umuntu omnyama sasivele siphilisana kungela amabhoda amhlophe sazonda ngalawo kodwa esingazifaka wona kodwa ke lokho kokuthi impela impela ilizwe leli lalelwa ngoba asifuni ukukhuluma abantu abafana sibatshela bonke abantu ukuthi selelungelo obabamkhulu balilwela leli lizwe behlulwa ngamabhunu ngoba bona babephethe izikhali ezingcono kulezethu manje ukuthi namhlanje bese sidudulwa sithwaliswe zima hayi akufanelanga kodwa ke ama-politicians yiwasidisappointayo Mthembo ngoba ama-politicians ungani kususwe imlungu kwafaka umuntu omnyama kodwa waqhubeke izinto engaqondanga kanti thina njengamakho ebukhosini leyo nto sifuna ukuyiqinisa mpela ukuthi kumele ilungiswe ngoba kayiqondanga
ye kodwa ungaqondiseka yini ngamaphitshana khonapho
yebo Mthembo siyaxhumana lamanye amakhosi sihlala kwaZulu siza kuya kwaNdebele uyazi kwaNdebele Mthembo sesacabanga ukuthi kungcono sithumele laba abathathwa kwaNdebele abasekhaya babuye bona bazechaza ukuthi umzilikazi kabathathanga lapho wabenza izigqilile so mhlawumbe kuzabalula ukuthi ke sixhumane kodwa zonke izizwe impela siyafisa ukuthi sidlelane lazo sihlalisane nje kungelalo udlame so ukuxhumana lamakhosi siyakwenza Mthembo siyakwenza kodwa ke akuhambi ngesiqubu esisifisayo kodwa siyaqhubeka sikwenze
ye siyakuzwa kakhulu ke lo ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelane lobhengula wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba inkosi yamaNdebele siyabonga kakhulu Khumalo ungathenda kusasa bakho
ngiyabonga la Mthembo thank you
ye kwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngeveki ezayo
luyalandela uhlelo lwezokholo silontungamela inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi Thande Nkosi Mkandla
sengolunye njalo usuku isihlobo zenkosi ezithandekileyo lapho ekumele sivuselele imoya yethu phakathi kobunzima lobo obukhona ungathi uyabala izindaba zomhlaba ingabe uzibona kuthelevishini uzizwe ewayelesini uzibala efonini yakho uzizwa ngemilomo yabanye abantu ulalele ngendlebe zakho iindaba eziningi kulezi nsuku zikhathalisa imiphefumulo yabaningi abantu bagcine sebephonga ukulalela ngobana indlebe kayincitshwa la mehlo kaba nchwayabona. Kota ingondo, isuke idungeke kakhulu ngobana kukhanya umhlaba lo usuwalahlekelwa isiqu sokuphila esiluthando. Sibaluleke laphana ke sisehlukana encwadini abaseKorinto bokuqala esahluko 13 sabala uverse 1-2 ukwenzela mhlawumbe laba ababengalalelanga basebedibele kufundeka kanje verse 1 noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo verse 2 noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Amazwi lakakhethi kakhethi bani ilizwi lenkosi thambo lenyoka hlaba elimzondayo nxa ulizonda kodwa liza kuthinta kuphela nxa uthe walizwa lalela. Lapha ke siyaqhubeka nendaba yothando. Umhlaba usulahlekelwe luthando, kunzima kulukhuni ngisho lasemndenini emakhaya labehlezi khona. Uthando sekuyinto emangalisayo ukuyithola. Abantwana labazali uthando kalusekho, mhlawumbe lo wakho umuzi unjalo. Akuhlaliswana kuhle lapha ekhaya, akula kuxolelana. Lanxa umuntu azathi hayi ngiyaxolisa, I'm sorry ngesilungu, uzabe uyaphinda ayekwenza khonokuyana ngobana amagama aphuma emlonyeni engasuki enhliziyweni. Kodwa ke uyatsho lapha ke uPawuli ekhuluma ngokuthi abantu kuverse 2 bangaprofetha bakhuluma imfihlakalo zonke bachaze lokhu lalokhu babe lolwazi lwezinto eziningi. Sengitsho labanye abantu bayakholwa okwedlula abanye ukholo olungaphakamisa lezintaba. Uthi kodwa nxa ungelathando akusiyonto yalutho. Indaba yami ithi lo lalowo umuntu ophilayo kusukela komncane kusiya komkhulu akukhathalekile uthi ulesikhundla bani banalo thando. Kulezi nsuku kwelakithi abantu bayakhala uthando ungathi selwanyamalala. Sizwa kuthiwa abantu bayahlukunyezwa, abantu benziwa lokhu lalokhu ngenxa yokuthi uthando kalukho. Uthi akhangela eminye imfanekiso uzibuze ukuthi kambe kulumntu lesihluku olenhliziyo ayifakwa uNkulunkulu omele iphuphume uthando ephuphuma bunyamazana obungaka. Abantu sebaphenduka baba izilwane, abantu impilo omunye vele kabayishayi mkhuba, abalandaba basakhathala ukuthi omunye umuntu uzwa njani. Yikho lokhu okuswelakala kothando kubangela ukubana abantu babe izigebengu. Kuze kuthi labaphathi bethu abakhulu ezigabeni ezijiyeneyo emabandleni, emsebenzini, emawadini labe sihlala khona, sengitsho laphezulu enqongweni amazwe atshiyeneyo, labo okumele bashumayele uthando bashumayela inzondo. Lemabandleni siyakubona abanye abantu bavula imilomo bakhuluma izinto ezizilayo ngoba uthando kalusekho. Uthando solwasuka enhliziyweni zabaningi lwaya eziswini zabo. Izisu zabo yizo seziqhubayo izenzo abazenzayo. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, sicela uthando lweqiniso, sithandane njengendeni, sithandane njengomphakathi, sithandane njengelizwe ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile. Namhlanje kwezemidlalo kuyona le viki uEswathisa Sibanda uxoxa lomdlali wakwaba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders lelesizwe lamaWarriors uJoel Luphahla. Uqala ngokusipha impumela imidlalo yeCastle Soccer League emdlalweni edlalwe kumpelasonto.
Kuli viki imidlalo yePremier Soccer League ihambe kanje ngeziplatinum lewange umdlalo wokudlulisela phambili ngoba iNkezibi idlala umdlalo weNkezi yeCAF Champions League lapho-ke idlala leqembu leManyema ele-DRC. Simba Bora 1 Bulawayo Chiefs 0, Herentals 2 Green Buffaloes 1, Arsenal Movers 0 ZBC Caribou 1, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Chekutu Pirates 0 Yata 2, Victor Minas 1, Platinum 0, Caps United 1, Manika Diamond 0. Umdlalo phakathi kweDiamond leTel 1 vesele phambili ngoba iDimbare ibidlala inkezo yeCAF eZambia lapho enze 0-0 leZesco United kulandela ihlandla lesibili okwenze iDiamond dlile phambili kusigaba sesibili ngoba yanqoba leli qembu nge-1-0 kuhlandla lakuqala eBotswana. Kukanti ke DRC umdlalo okaphumi ke phakathi kweqembu lenkezo iPlatinum lele Maniema eDRC. Namhlanje lo Joel Luphahla umdlalo okadlala iqembu leHighlanders.
Mina ngizalelwe eCholocho 1977, 26 April, Luphahla, ntombazane yakomkhwebu, umamkhwebu uMaNgululu waseGwanda. Ngizelwe ngilabo sesibanga abathathu, foethu, oyedwa. Sikhulile nje iCholocho.
Wasuka iCholocho sesiyafunda kobulawa lapho aqale khona udlala ezenguqu.
ELOSK Primary School, grade 1 nazinga, grade 7. Asensuke loske ngifunda lapho sikhumuzo panda ngumzawa salong antwango sasuka lapho safunda saye Gifford form 1 nasaqede form 4 Gifford ngithese suka ke lapho Gifford bengadlala kakhulu ibhola Gifford bengidlala kuphela primary bengidlala kakhulu bengidlala kuma juniors awezimbabwe saints sidlala nabo Kitilunga nabo Mzondi wamgatha.
UJoel wayengafuni ukudlala inguqu ngoba wayelesiphiwe sokugijima. Kwenza kauthi ke acina ke sesiya ke eMzansi lapho afike ahambiselwa emuva wathi wabuyela ekhaya Jo.
Senze athletics was one of the best in 100 meters, 200 meters. Ngasisuka ke sengiqedile u-form 4 ngayiCholocho. Ngithembi ke iCholocho ngasengizama lami njengabanye abafana ukuthi ngiyegole. Nalapho bengakabile passport. Indaba yokuyigola esahamba ngakuhle yaba yindaba yenje ukuthi angifika nje ngilenda nje bahle bangifaka kukumbakumba bangiphendukisa.
Ekubuyeni kwakhe sixothwe eMzansi uDubai wadlala ithembu leCholocho lapho adotshwa khona yi-Highlanders.
96 ngidlala kumadona FC. 97 umadinda wathi esivakatshele nje eCholocho ezothengisa iy'khabishi zakhe ibhizinisi sakhe ezenzela ibhizinisi yakhe wasengibona-ke ngidlala nabanithinya ngadona wasengirekhomenda-ke ku-Highlanders siqeqeshwa ngobilethi uRaman Kumbo lobilethi maphepu e-Nestis Fund. Mina sengidicide ukubuyela ngiyedlala ku-Saints ngadlala ku-Saints I think 3 months.
Ekudlaleni kwakhe uBhosi wanqoba le qembu lakhe bathatha inkezo zonke eziningi waze wabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors wagcine siyadlala eDubai. Okwamanje sekuncedisa uqembu ledala ngohla baqelisa khona. Ngiyimele sizwe 7 igama lami eza Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa wafube mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo we-Studio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo-Albert Ncube. Ku-Studio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. I-Studio 7 ngeyakho.
Yebo ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo njalo konke bekwenze ngokuthula. Inkampani ye-Zesa Holdings ithi ukucitshwa mahlayana kwamandla amagesi kusukela ngolwesine oludluleyo kubangela kungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini sika-Unit 8 eWange. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela lisibambe njalo ebulenjini ku-VOA ndebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.